Asambeni we bafana
Asambeni siyo boli pubesila senyakatho umfo wabo papi insizwa yomsuthu
Asambeni we bafana
Asambeni siyo boli pubesila senyakatho umfo wabo papi Insizwa yomsuthu
Zinkanyezi
Kayisani Sohamba ubusuku nemini Nawe langa vuka usikhanyisele
Siyacela
Siyacela langa vuka usikhanyisele Indindlela lasiyakhona
Siyacela
langa vuka usikhanyisele Indindlela lasiyakhona Indindlela lasiyakhona Phansi nyakatho kusho thina baqulusi
Chalalo la 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 la
Chalalala Chalalala la 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 Chalalala la la Chalalala la la
Chalalala
Cha-la-la-la-la-la Cha-la-la-la-la-la Cha-la-la-la Cha-la-la-la-la-la-la-la
Yindelendlela-ke
Yindindlela la siyakhona
Yindelendlela-ke
Yindindlela la siyakhona Phansi nyakatho Kusho thina baqulusi
Ai
Kanyisa nkosi kwela kithi mnambithi